Amankampani eZimbabwe asembukisweni weGlobal Expo oqhutshelwa eGaborone kwele Botswana athi azama ngazo zonke indlela ukudinga imikambo emitsha phandle kwelizwe ukuze ezivikele kudaba lokonakala komnotho. Kubika uMartin Ngwenya.
Amankampani ayisiyagalolunye ephansi kwenhlanganiso ebona ezokuthuthukisa amabhizinisi eZimbabwe lakwamanye amazwe eyezintrade asembukisweni lo oqale eHaburoni ngolwesibili. Amankampani amakhulu agoqela iGqoko iCarousel, emafutha lokunye eUnited Refineries, eyeziwiki kanye lamabhiskiti iRNL kanye neyelaminating pads ngamanye angenele lumbukiso wona okhanga amakampani amaningi aphuma emazweni ayisikhombisa. Abamakampani la bathi babone kungcono ukuphatheka kulo mbukiso ngoba kumqoka ukuthi baqhelise umkambo wabo bengabheki ekhaya kuphela. Obona ngezokuthengwa enkampanini iRNL, unkosikazi Sindiso Mpofu uthi kuqakathekile ukuthi badinge imkambo emitsha ngaphandle kweZimbabwe. Uthi noma nje izinto seziqale ukufinyelela ekhaya, baza kwenelisa ukusuthisa umkambo wekhaya kanye lwaphandle kwelizwe ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Sizazama ngazo zonke indlela ukuthi ekhaya kutholakale lo mkambo wangapha ngaphesheya utholakale, ngoba vele inkinga kuyabe kusayini mina imali yokuthi sekwaphandle ngenkinga esilayo. So singathengisele ngapha sizize imali lezivele esingelayo, ngibona ngazani kuzathuthukisa lokuthi indawo zonke ngapha lasekhaya kwezethu umsebenzi ingaphandle ngoba sisayidinga.
Omunye obona ngokuthengiswa kwempahla yaRNL, umnumzana Hector Mawuta uthi balodubo lokusilela kwamabhiskiti ngenxa yokusilela kweflawa, kodwa konke okunye banakho njalo bazenelisa ukusuthisa umkambo ongaphandle kwelizwe kanye losekhaya.
The major product that has been started to supply was biscuits due to the flour constraint that we've been having.
Uthi wayesilisa abalalayo lisiyela kwamabhiskiti ngenxa yokusiyela kweflawa, kodwa okunye okufana leziwiki imayonezi kanye namanamunedi esenelisa ukubalala.
Abakwamanye amankampani abathi abavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba ngaphandle kokuthi bathole imvume emahofisini abo ekhaya, labo bathi amandla okusuthisa imkambo itheneyo balawo yikho bedinga ibhizimusi phandle kwelizwe. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.